siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Ntombi Zodwa Mgoni, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Ungaqala ngokusibalisela ukuthi uvela ngaphi njalo kuyini okwenza wangena kwezombangazwe.
Things have been done with MPC, like all ZANU-PF. So it actually took the president of Mthwakazi Republic Party himself to make that conviction for me. I rose up really from an inspirational point of view.
Ugatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party lona ngolwani, lwenzani? Seliqalisile ukusebenza kumbe lokho lisalungisele?
Soliqalisile lona ukusebenza. Kodwa kwamanje besazama ukuthi siqoqe abomama from the provinces jikelele elakwaMthwakazi. Ugatsha lolu lumele ukukhuselela omama, bagqugquzela basically ukuthi bananzelele ukuthi obaba uma bebodwa abayindawo bona ngokwabo. Ngani ngoba uma kuthathisela into ebalulekileyo nje ekufanele siyazi thina sabomama. Amandla unnatural esawaphiwayo ngumbeki nqangi isize sonke whether umuntu ongumama kumbe ngumuntu wesilisa sikhula sonke sikhulisa uthando lukamama imfundiso kamama uzwelo lukamama ukuhlupheka kukamama ubaba ngaze sikume ayebhawa engafundisa abantwana awathengela ukudla kodwa umuntu ongumama uyaphakama ebona ukuthi engenzani. Umuntu ongumama angaze efikele kuzonda. Umuntu lana osesha athole ukujabula futhi because uma umama engachelezi even in the most difficult times. Kuba nzima ngempela ukuthi kubele peace out kwifamily. Ngoba umuntu ongumama yena naturally vele akasingi ukuthi azakhuluma into eziningi mayiphakathi kwabobaba. She's attractive, into yokuqala. Her smile brings joy. Khona manje kube sepawa kube ngaphi umama vele ule role ethowerful ayidlalayo kugatsha labomama sizama ukuthi omama sibagome sizama ukuthi omama sibafundise ukuthi thina ma singazithatha kahle singomama isizwe sethu sizotshintsha. So-ke I really hope ukuthi singathola even ama-cultural exchange programs kwamanye amazwe sibona ukuthi abanye omama benza njani. Thathe sihlanganise nalokho esilakho kuzinye siphume sile mpumela enhle.
Kulobunzima elibhekana labo emsebenzini wenu njengabesifazane nxa liziqhathanisa labanye benu abesilisa?
Yes, ubunzima bukhona ngempela. Into yokuqala ngabe-financing ukuze umsebenzi wethu uhambe ama-ideas lawo make no mistake umbono wokuthi kumele kwenziwe this and that we have it all on plan kodwa-ke kuba nzima nje ukuthi si-implemente noma yini ngoba anything esiyenzayo omunye lomunye ukhipha isenti elokugcina alalo ephokethini ukuze enze anything small ebonakalayo kodwa-ke ngingathi mina uma ngithatha ukubheka from my own experience ku-constituency yami or any other constituency compared to abobaba mina ngibona ngathi umama siyamukeleka ngcono ebantwini ngoba abantu the always ngaso sonke isikhathi balokujabulela umama si approach sibe le yendlela yokubonisa kumama bonke jikelele nje ukuthi bandla iyafunakala kumphakathi kufight ukuze kube le tshintsho.
Sake saxoxa kuwona lo umsakazo lelinye lelunga lenu uNkosazana Sehliselo Ndebele elandiswa ngokwephulwa kwamalungelo akhe njengowesifazane beze bethi batshaywa ngamapholisa lamasotsha ngemva kokutshengisela phambi kamongameli Mnangagwa. Laluphatha njani lolu daba, njalo kukhona okunye elingakwenza yini nxa libona inganamalungelo enu njengabesifazana iphuliwe?
Ya, ngathi sahlukumezeka kakhulu ngoba SSA ngesilungu ukuthi an injury to one is an injury to all. Sananzelela ngempela ukuthi i-violence yabantu baseMpumalanga isaqhubeka, ngoba ungathi khangela indlela esaphatha ngayo singumama ngesikhathi seGuguraondi, ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu kukhona isifundiso abasitholileyo. Abantu jikelele bakhala ngayo i-system yeqansane ka-1979. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abahlukumezayo ngathi amashona, abahlukumezayo kabafundanga i-lesson. Mina ngokuthi naturally bona ngabantu vele abalowo moya omubi, ngoba ubungasoke uthathe umuntu o-fragile njengomuntu esifazana into yokuqala umthaya ngendlela efana leyabobaba. Kufanele babe lozwelo phela lo muntu ongumama, besela futhi uthando lokunanzelela nje ukuthi okay, umama lo sesimlimazile simhlukumezile usengene phela esikhathini, why not okay bathumele abantu abanjengabomama ukuthi bamnakekele nje just that part.
Abesifazana abesindebeleni kumbe abakomthwakazi behluke njani kulabesifazana elizweni jikelele esingathi yikho elibalwela khona amalungelo abo?
Isizwe sakithi silabomama abahlukumezeke kakhulu. Abantu baseMpumalanga, abantu bangekho ngapha komthwakazi, bona bathole inkululeko yabo ngo-1980. Kwabahambela kahle ezikoleni, emabhizinisini, ama-opportunities nje wonke bebewakhiwa bona. So thina lapha komthakazi i-slavery lesi esiphakathi kwaso, ubugqili lobo esiphakathi kwabo, into esisuka layo khatshana khangela even right from the turn ye-colonialism. So silwela khonokho ukuthi ke sithole uxolo, ke sithole sithotshwa ezinhlizweni zethu, njalo ke sendlalele lathi ngathini ongakubiza njenge-red carpet. Really a fight important. We are creative people. Umthakazi vele wona muhle kakhulu. So into esiyaziyo ukuthi isikhathi sokuthi sikhululeke sesifikile, ngoba nanku uma ungithatha ukubheka abantu abafana nabomnangagwa, i-crocodile tears, but we've given them isikhathi eside kakhulu, ama-chances amaningi kakhulu ukuthi baguquke. UGrace laye uthe ephakathi kombuso asanga vele wasinakekela. UNjiro khona manje ukhalela ukuthi angene nanjengomongameli ongumama. Azanga vele laye noma engu-vice president asitshengisele ukuthi kukhona nje elinye ilanga asibeka esiduze lakho asicabange nje langama-projects amancane nje.
Lani njengabesifazana liyakhuluma yini labantu uku-address ama-crowds, njalo bayalilalela yini?
Eqinisweni lonke besingakaphiwa i-chance kangako, kodwa sisakhuluma lo mongameli wethu, okuhle ukuthi u-vice president wethu umuntu wesimama uCraig Anguluri, through her ama-crowds here and there uke wa-addressa, kodwa mina ngombono wami ngibona sengathi asikho esinye isikhathi kufuze kube manje. As long as kungela umama abambonayo eba-adressa, akulula ukuthi bengangena emzabalazini ngokukhululekileyo. Umama vele bafuna ukubona ukuthi omunye umama wenzani. Omunye umama mede ngiphambi kwabo laphana ukhuluma isithini, ngibona sengathi yiyo nje into esilungiselayo lana ekuphathi.
Leyo balaleli bekuyingqoqolo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.